Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emhlakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 2 Mpandula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yele South Africa eyokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa lihlangane labantu abathunjwayo bahlukuluzwa.
Kunenzelelo njalo ukubana i-ANC yayilobungane lezabu hathi lezani, so ngaqakatheka ukuthi behlangane labafo wabo njalo abavela kuzaphu labufoma Zipra.
Umanisipala wakobulawayo wazise ukuba amanzi avalwe izolo azaze evulwe nxa kungalungisiswa udaba lwamagetsi esitishini samanzi SFNL Booster Station.
Leyo nalawa i-144 hours ayisalandelwa ngenxa yokuthi bekusiba lohlupho lokuthi amagetsi lapho kupontshwa khona amanzi ayasuka angabi khona ngenxa yokutshontshwa kwezintambo.
Onogada bejele babikwa behudule ngamandla intatheli zendaba esejele uHopewell Chingono ukuthi aye emthethwandaba yena egula. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi inani lokuthelelana kwegcikwane leli kukhanya kusiya kusehla, kodwa kulabantu abangamachumi ayisithupha lambili ababanjwe igcikwane leli kwakhuphula inani labalalo elizweni jikelele layafika kunkulungwane eziyisithupha 6,559. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yele South Africa yokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa lihlangane labantu abathunjwa bahlukuluzwa kakubi abafana loNkosazana Noxolo Maphosa lomnumzana Dawanda Mujehiwa. Ababili laba babikwa bathunjwa bachaywa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. Umongameli Ramaphosa wazise ngomvulo ukuthi uzathumela iqula lesibili eHarare maduze ukuyahlangana labameli benhlangothi ezithiyeneyo bekhulumisana ngodaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu okubikwa kusenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthe njalo ibandla lakhe le-ANC lizasungula ezalo inkulumo lebandla lezanu PF eceleni ngodaba olufanayo lokuthi ilizwe lingakhitshwa njani edakeni eliphakathi kwalo. Iqula likaRamaphosa elakuqala elihambe eZimbabwe ngenyanga edluleyo layaliswa ngumnangagwa ukuhlangana labamanye amabandla abagoqela abe-MDC Alliance ngoba besithi akulahlupho elizweni. Kodwa abaningi bathi uhlupho lukhona njalo bathi uRamaphosa kumele aphathe umnangagwa lebandla lakhe ngesandla esiqinileyo nxa efuna ukuphumelela. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombosazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ungabe kuyinto engcono mbijana, kodwa okuqakathekileyo sibili ukuthi kube le ndlela abangahlangana lama stakeholders amanye angaso zano PF, kube kucace ukubana ama terms of reference abo kuyini okokuqala, njalo kuqakathekiswe uhlangano labantu abangama victims of i ubudlwangudlwangu bezanupf kunenzelele njalo ukubana iANC yayilobungane lezabu hathi lezani so ngaqhakathe ukuthi behlangane labafo wabo njalo abavela kuzaphu lakufoma Zipra behlangane njalo lenhlanganiso zama-church behlangane njalo lenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu ngoba bengehluleka ukwenza lokho uhulumende engahlela kumbe izani engahlela ukubana behlangane labantu abasekela iZANU-PF sokuba uqhakathele ukubana behlangane lenhlanganiso labantu lamabandla amirodwa independent ale track record yokulwela amalungelo abantu njalo ke bokuqhakathekile ukuthi ucace ubana injongo yamakula la kumbe amanxusa lavele kuyini.
Yiziphi impumela Nkomo obona zilakho ukuphuma kunkulumo lezi ezingalungisisa udaba lezimbabwe?
Ngibona ngazani impumela eyinye engaphuma khonapha yokubana engxenye kube le international inquiry engakhangela kudlwangudlwangu bezanu-PF. Okwesibili kungaba njalo le all stakeholders dialogue ukuxoxisana kwamabandla atshiyeneyo kwenhlanganiso ezitshiyeneyo ukuze kudingwe indlela yokulungisa udubo lweZimbabwe, udubo lwelizwe kuludubo lomkhonomi, kuludubo njalo kwezombangazwe, kuludubo lokuthi amalungelo abantu abahlonitsha kusukela ku-1980, kuludubo lokuthi uhulumende kasabusi kuhle, iZANU-PF ayibusi kuhle, isibusa njengempisi. Lokhu vele yakuqalisa kudala, so ngibona azane enye impumelelo yokuthi ube le-all stakeholders conference ukuze lokhu kulungiswe, kukhandwe indlela yokulungisa udubo lweZimbabwe esibhekane lalo mayelana lomkonomi lombusazwe lokulungisa ezombhuqazwe kusukela kudala nje endulo ku-1983 ngeGugurawundi.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo. Yakobulawayo yazise abahlali baleli dolobho ukuthi amanzi avaliwe kusukela izolo njalo azavulwa kungalungiswa isitishi samanzi e-Fernhill Booster Station esifileyo ngenxa yodaba lwamagetsi. Umabhalane omkhulu kulikhansili umnumzana Christopher Dube wethulela umbiko izolo okhomba ukuthi akuseyikulandelwa obekukhulunywe ngokuvalwa kwamanzi isitishi lesi size silunge. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi kanye namandla kagetsi evele esilela kuleli dolobho. Ukuze sizwe okuningi ngokusilela kwamanzi namandla kagetsi, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Thembelani Dube, siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamanzi luqhubekela phambili ngalandzela kathesi indawo eziningi ezazithola amanzi kusese ngama 48 hour water shedding azisabatholi. Njoba siyakwazi sonke ukuthi kathesi uBulawayo u-under i-144 hour water shedding. Kodwa lesi ngensukwana ezidlulileyo besokusiba khona ukuthi vele yona lawa i-144 hours kayisalandelwa ngenxa yokuthi bekusiba lo hlupho lokuthi amagetsi lapho kupontshwa khona amanzi ayasuka angabi khona ngenxa yokutshontshwa kwezintambo. Ubukhokheli esikhanyana ukuthi ngabe buyancedisa abantu. Yebo, ye kwezinye izigaba buyancedisa, ngasena sithi ubukhokheli ngikhuluma ama-councillors bayancedisa kakhulu, babiza amabhawuza. Kube sokusithi kwamanye amawadi ama-councillor ngabantu abatshiyeneyo kakhulu, bakhona abanye njalo abangabonakaliyo vele lezakhamizini. Sikhuthaza ukuthi basebenze lo mphakathi ngoba abantu nxasokunje bakhangela ukuthi ama-councillors abancede kakhulu ngokubiza amabhawuza ngoba yibo abalomlando bokubiza amabhawuza emawadini abo. Kodwa uzafica ukuthi bakhona abanye njalo ukuthi izakhamizi ngathi ziyazama ukuthi zizibizele bayasuka bazone. Futhi sikhuthaza njalo ukuthi i-council njengoba sekukhona ama-water kiosk lawa athe afakwa, amanzi kawahlale khona ukwenzela ukuthi izakhamizi zingaze zaswela amanzi. amanzi. Njalo esikukhuthazayo nxa kulohlupho olunje ukuthi council ingaziyathi stick 100% to i timetable yabo yamabhawuza ngoba yazi ukuthi kwezinye indawo ibhawuza ibuya ngeSunday la ngeWednesday kumbe ngeMonday la ngeThursday. Kodwa kulesikhathi sokuthi kwezinye indawo vele amanzi kawafiki for almost 2 weeks. So sikhangela ukuthi bawabise amabhawuza onalawo bangalandeli kakhulu i timetable ngoba abantu uhlupho lwamanzi luningi kakhulu. Njalo sikhuthaza ukuthi abantu bangaze bancenga ubukhokheli kuze bathola amanzi.
Ukubona ukuthi uhlupho lwamanzi kanye lolwamagetsi alukhathazi kangako abantu, liyake likhulume leziphathamandla zenhlangothi zombili.
Yebo, emavikini amabili amathathu adlulileyo amagetsi siyabona ukuthi aseqalisa ukuthi ahambe, kodwa ungananzela kawahambi kakhulu nxasiwaqathanisa la manzi. Amagetsi ahamba kwamahola amabili amathathu aphenduke. Ngikhuluma nje namhlanje ake ahamba okwamahola amabili. Kusiya kwamathathu kwezinye indawo, kodwa ke kawahluphi kakhulu. Sibe sesithi ke thina manzi yiwahlupha kakhulu. Siyinhlanganiso ke ngokunjalo sike saba la ingxoxo esingathi yi-virtual meeting, sixoxisana labekhansila labemakolitshini abenast lezakhamizi, sisitsho ukuthi udubo lwamanzi kobulawayo kuyini okungenziwa. Yabuya imibono etshiyeneyo, so ukuxhumana kwethu labekhansili kuqhubekela phambili phela, kodwa siyakwazi ukuthi amanzi asiwomlando kakhansili kuphela, ngumlando kahulumende. Ngakho ke lezinwa silusizi ngoba emhlanganweni besilawo izinwa kayizange ibe khona ngoba yibo abanikazi bamanzi abayibo kumele balethe kobulawayo. Inqubekela phambili izaba khona ukuthi sixoxisane sane lo hulumende le council kanye lezakhamizi zonke jikelele.
Inhlanganiso yenu yamangalela i council yakobulawayo emthethwandaba ngamanzi eluveve, solungaphi loludaba?
Kanti isigaba esikiso ngeseclass action ukuthi izakhamizi zona ngokwazo sezabeka besezethula udaba lolu emthethwandaba ukuthi kucwayisiswe kusuya phambili ukuthi kuvele kuyini okwenzakalayo, njalo bahlukuluze kanjani abantu. Udaba lokhu lukhona kalukaphume emthethwandaba, njalo samele impumela emadale omthethwandaba. Njalo kasoze sime khonapho kungakhanya ngazantu akule mpumela engacacile zaqhubekela phambili, ngoba thina sikufunayo ukuthi ukhansila abekwazi ukuthi ulomlandu wokunika abantu amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi, ngoba amanzi esisekelweni sombuso kusection 77 kucacile sobala ukuthi amanzi lilungelo lomuntu, njalo kwakumelanga umuntu aswele amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi.
Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Gada bejele babikwa behudule ngamandla intatheli zindaba ebothiweyo uHopewell Shingono ukuthi aye emthethwandaba yena egula. Inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi udokotela kaShingono wayethe angasuswa ejele ngoba elezibonelo zomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa onogada bejele babikwa bemqambele amanga bathi bamusa kudokotela wakhe, kodwa uthe efika phandle bamhudula bamdonsela emoteni eya ejele. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umbhikitsho obuqoqwe izizalwane zeZimbabwe okuvala umngcele weBay Bridge wehlule ngemva kokuba abantu bengathandanga ukuphatheka kuwo. Iphephandaba leHerald lithi unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Obed Mpofu uthi mpela iqula elaqanjwa ngumongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukuthi libuye eZimbabwe uzoxoxisana losowabo liyeza. Umpofu kazange atsho ukuthi iqula elizayo lizakhulumisana na lenye inkokheli yamabandla aphikisayo. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo liyithumele nge-WhatsApp.
Ah, salibonani, salibonani mthokazi muhle. Siyabonga izinhlelo ezinhle ezizwakalayo. Abantu besinika befakaza. Kwese kuthandila umhlobo leradio leli asikhulumanga. Sikhuluma into ezazenzakala ezindaweni. Siyabonga lonke balandeli nabalaleli benhlelo. Khona ngapho eGwamba kwesivalo. Igandangula konapho komoyo ivuke badala liyavuka kodwa kujuma esivalo eGwalupa uzobamba istrip road konapho umakhelwane wami umalimane edaluka avuka malume maziwa konale malaba yaphila bakithi eGohole ngwenye omuhle ngiyamthanda umdalami siyabonga kulale inhlelo uAndrew Makwati konale makomoyo uphile mfowethu Hlelo ngizakho ngiyadinga ukusikela inhlelo zethu seStudio 7. Ukhulumayo ngumoveni wedaluka.
Salibonani hantu weStudio 7. Mina ngithi khona nangagwa Ken Gom, nangagwa kaphume esihlalweni sesihlubekile. Sihlubeke kakhulu asakwazi ukuthi senze njani ngumnangagwa. Makusenza umnangagwa kaphume esihlalweni kaphume umnangagwa esihlalweni. Kaphume mina ngubhimu le yotholakala eshasha.
Salibonani ngapho kuStudio 7. Linjani bakithi? Hayi. Mina ngiyaphila ngilapha esabeleni sasemguza ngithanda ukuthi ngikhulume ngalokho ukuthiwa umakhuphe uyabuyela eParliament kambe shuwa umakhuphe engahamba eParliament ewiniswe ngubani njengoba wadliwa hands down ngo-2018 lokho kunto lokhu kunzima kakhulu lanxa ngakuthiwa kuyenziwa ngabomo but umakhuphe yekangene kodwa ahlabe kwazi ukuthi is going to kiss goodbye esihlalweni sakhe sone seParliament ngoba vele kangeke phinde ewine uzangena khonapho okokuthi eqedisa item yona leyi engena nge-back door but ukuthi engene nge-front door akasaphindi even bona uDouglas Munzola bonke bafanele bahle bekwazi ukuthi sebekucinile vele ipolitics yabo i-career yabo kupolitics sihle yacina khona sokuyikho kokucina kabaphindi futhi bebuyele I bet my last cent vela kula mntu yabuye wine OMDCT futhi
ngibonani sanibonani abantu bakithi linjani ngezindawo hayi siyambona lo mbuso kwamnangagwa lo bantu bakithi man mbuso kwamnangagwa man kathi umnangagwa why bengajiki kuphela beresign ngesihle kungcono labo abantu bechaya umoya kancane beke beresign nje kahle hayi lizwe libehlule hayi ngiqiniswa kumele umuntu uzondwe abantu ngale ndlela umnangagwa abantu baminyanya bani iqhizi waminyanya lo mntu kula mntu omfunayo lo mntu loba nje kuto yakhuluma leso silungunyana sakhona ashemu man ngabomnangagwa man ashemu man yazi uyazuzwe sengathi ngumuntu ofaka amalahla chisa emlonyeni uyagagasa kazwakala ukuthi utini kambe isikolo babefunde kusiphi isikolo umnangagwa uto yakhuluma isilungu kambe umuntu owangena ngokuthathela umngabe engayazi iluto vele kayazi iluto phela lo muntu othiwe kabayazi iluto bonke labo kuqanjelwa umntu izibaba ukuthi afuke uvusa ilizwe ilizwe livuza njalo ungafundanga and two akusela abantu ababafunayo emazweni abo ihlazo leli lihlazo mpela ukuthi kube ngabo ngabantu abacabangayo abantu abalesikolo bazithiyela nje kahle hayi bantu thina sekusehlule lokhu abathathe abasekele mbono engcono hayi phela lokhu lihlazo leli kujike kuthiwa ngavotelwa ngabantu ngawina ama-election uwina ama-election usathumba abantu usabulala abantu usathumba abafazi urepa abafazi hayi lelihlazo leli hayi laba bayangisa lapo emazweni lapha vele sebe kukhulunywa kabi wonke amazwe okula muntu obafunayo akula abantu vele ubona kumele bevalule amabhoda bengayindawo abantu bezana ukuphila
injani kuStudio 7 ukhulumayo ngufuyane ngisenkayi ngokuzalwa ngokusebenza ngiseSouth Africa okhangele ngezamasiko esintu ngithi kumthokazi omuhle ngilinjani ngiyalinyelela lonke singakhohlwa imvunulo yakithi thina saziwa ngemvunulo akumelanga siyeke ukuvunula kumele sehlukaniswe ngemvunulo ukuthi singamaNdebele so ngiyacela sizwe sikamthakazi ukuthi asivunuleni ibheju aligqokwe ilo elisenza sibe ngamaNdebele apheleleyo ngiyabonga uyani okhulumayo ngizalwa enkaye ingcishi kezamasiko ngiyabonga
Sanibonani balaleli be Studio 7. Mina unqobile eBhlawayo. Thina lapho sihlutshwa ngamanzi eBhlawayo. Leyo ngayila manje. Siyahlupheka lapha ngamanzi.
Sanibonani basakazi ninjani? Usakazi ngumbono wami indaba kaHulumende le othi uyabisela amaplazi kubanikazi. Shukuthi njengoba izano labo zikhona izikhulu zezano ezazinika amaplazi kwaza waphindisela emuva nawo. Imbuzo engilawo umsakazi wami oqala ukuthi njengoba bazithathela bona labo amaplazi bathatha lezifuyo zabamhlophe bazabisela konke nezifuyo zabamhlophe abazithatha emaplazini la umsakazi wami. So ngenye indlela asebeqala isiqalwa nguhulumende wezana shukuthi seqala ukuhlamukela abantu njengoba ekuqaleni wathi abantu abathathi. Uma senza kanje sebonisa sobala ukuthi sehlamukela umphakathi. So asazi ukuthi njengoba abanye abasela mizi bangena emaplazini bahlale uzababisela emuve bayakhele uhulumende wezani loba uzayenzani sazomnyabona.
Ma ndinjani kuStudio 7 ngiyalibingelela namhlanje ngale ntambama. Ha, ngikamangalisa okwenziwa ngamadali alapha eZimbabwe. Amadali alapha eZimbabwe asethengwe ukunganani. Wonke umuntu ophambana lezanu PF ophambana lombono wezanu PF sokulicala. Wonke umuntu ophambana lombono wezanu PF sokungani licala elikhulu sokuthiwa hayi luka safanelanga aphume phandle sokufanele uwoneni ngokuthi athi lokhu kayisikho okwenziwa izanu PF sokufanele ahlale phakathi. Lokhu sokuyiyangisa lokhu.
Ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafithane, umongameli wele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera usexothe umkhokheli webutho wafaka owagxothwa ngowayengumongameli walelo lizwe. Elebotswana lithi indlovu ebezisifa kusukela ngenyanga kaNhlangula zikhanya zingasafi. Ingcwethi zenyamazana zendle zithi kuke kwatholakala izidumbu zendlovu ezedlula amakhulu amabili 281 zibulewe ngokucathangelwa kudijefu. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, umongameli Donald Trump izolo uze wafika edolobheni leKenosha esigabeni seWisconsin lapho kwadutshulwa khona onsundu ngamapholisa amhlophe kwaqhamuka udlakela kwathiswa izakhiwo. UTrump obesala ukukhuluma ngokudutshulwa kukaJacob Blake owasindayo ngemva kokudutshulwa ngenhlamvu eziyisikhombisa uze wakhuluma ngaye izolo esithi ulusizi. Kodwa iziphathamandla zedolobho leli bezithe uTrump engafiki kuleli dolobho ngoba engaphehla udlakela njengoba esala ukuthi kulobandlululo lwabensundu ikakhulu ngamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Pete Ncobo.
Umsindo esiwubona lapha kwele Melika ubangelwa esikhathini esiningi amapholisa. Amapholisa aphathi kuhle abantu abamnyama, abadubula, abadubule babulale. Sike sabona lapho umpholisa efake idolo lakhe entanyeni omunye umuntu wahlala imizuzu okuphose ngaba ngu-9 ubabalwana wasebhubha oqalise lapha ngo-May. So umsindo lo esikhathini esiningi ngenxa yendlela amapholisa aphatha ngayo abantu abamnyama ama ebabulala and then abantu bese besukuma labo betshengisela ukuthi lokho elikwenzayo kuphi.
Ngokubona kwakho ubudlwangudlwangu bona lo besububona busenzakala bungabe bubangelwa yini njalo bulakho yini gcina sebufika kusibanga esingenzi.
Ubudlwangudlwangu lobo buyaqhubeka buqhubekela phambili nsuku zonke emadolobholeni atshiyeneyo. Wesisikhathi kuyathi sokuqalisa ubudlwangudlwangu lobo ukuthi nxa sokuphela laphana uzokuthiwa nangomunye futhi layo umuntu sebuyilewe endayeni enje. Abantu bephume njalo beyitshengisela kuthi nxa ngani utshengisela lokhu lakho futhi sokuthula kube sokuqalile futhi kwenye indawo. Okunye okudanisayo ukuthi umongameli waleli lizwe okhokhela abantu Trump ngani uyena usekela labo abalodlakela uma ukuthi babulala abantu bamnyama. Kodwa nxa abantu besebetshengisela usebabiza ngokuthi bayizigebenga bangabantu abangaqondanga yilo uhlupho olukhulu esilalo eMelika. Siswele ubukhokheli singamhlaba wonke indaba sibona udubo lo lesibona umhlaba lokho ikusweleka kobukhokhele obuqinile njalo obuqondileyo. Emelika sikhokhelwa ngumuntu ongelandaba lempilo zabanye abantu othi nxa abantu besithi bayatshengisela engavele engakuthakazeleli lokhu kodwa uma abantu abamhlophe laba abanye abafana bathole impopho bebulala abantu uvele yena kakusoli lokhu kungani ukuthiwa yiyovele indlela aphila ngayo.
Umnumzana Pete Ngcobo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseMaryland.
Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Keisha Cole, ever since, always will, never fail. Wife material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Gitteri, I'm a planetaria. Gitteri, I'm a planetaria. Gitteri, I'm a planetaria. Gitteri, I'm a planetaria. Oh, I'm a bullshit. Oh, I'm a bullshit. Oh, I'm a bullshit. Oh, I'm a bullshit.
Got me feeling good. Got me feeling great. Walking through the hood with a head in my head. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swag, dripping for the black magic. I got me an upgrade, going on my exes. I'm calling in physio, now she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Owami muhle.
Singa
Singagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yeSouth Africa yokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa lihlangane labantu abathunjwayo bahlukuluzwa. Umanisipala wakobulawa wazise ukuba amanzi avalwe izolo azaze avulwe nxa kungalungisiswa udaba lwamagetsi esitishini samanzi eseFenhill Booster Station. Selugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.